Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Bona mukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 19 kumphalakazi 2021 ngokhefuthuke. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lezihlobo ngekhisimusi.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule-South Africa uchova ibhayisikili esuka eGoli selubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awenesi e-COVID-19.
Uzulu kuvalelisa ude wamavinga. Wayelwela ilungelo loluntu.
Ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF nohulumende.
Akuthiwa ukudla eyinkudla kuthiwa ukudla abezayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu lekhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala koBulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lezihlobo ngekhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi se-COVID. Ongasi COVID yodwa esesabelayo leflu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
Mina, because of this new variant Omicron, so it's just Christmas with the inner cycle, your family yetu. Just gonna be there, labazali endlini, enjoying the meals, the Christmas, and it was the 7 colors.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi likoroni yedlula leyi 5 years, so litsho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu lekhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho esakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sabosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungakhuluma lezihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimeni esinjani. Lami ngizicheck ukuthi ngisesimeni esinjani. Then if phakathi kwethu kungelo le-COVID, ngizokhona ukubavakatshela. But if kuyabe kulo le-COVID, lami angeke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Country Park koBulawayo uthi kayisoze ibe mnandi ikhisimusi yalo nyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhanelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele uzofika ngapha eZimbabwe kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu ikuthi abantu bazalele ezindlini zabo ngendlela yokuthi besesaba umkhuhlane we-COVID.
Kuyabe kungelabantu lonyaka emzini kankosikazi Lois Mabhena ngenxa ye-COVID-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu we-COVID-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajulwe. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Mary Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthoba ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane we-COVID-19. Usesendleleni elubhekise kobulawayo. Sikhokela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness eye COVID-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba ma ungakhumbula ukuthi iCOVID ibuye ngomnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye bayasinda, abanye bayashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So ngizokuthanda ukukusho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be-tester i-COVID-19, be-vaccinate. Sizame ukuthi sisebenzise imithi le esiyitholayo lapha. Okwamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje ngizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze i-100 kilometers ngilapha e-Hammanskraal. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisapota, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa-ke hhayi okwamanje nje isimo besiseseright. And into engizwisa ubuhlungu, ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Ukwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubekakhala engavuni ngihambe. So into yakhona iyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sezozitshela ukuthi hhayi unemali or akanamali. Mina into engizothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bayangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Xoxe laye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabeleni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu labezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe e-Center for Democracy and Peace Advocates ngomunye wabavalelise uMavinga osenamaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga, Mavinga, ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalani lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi
umnumzana Pride Mkhono owasebenza lomavinga kuhlanganisa iCrisis in Zimbabwe Coalition laye unqene kakhulu imisebenzi kamavinga
mina njengomunye owabalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uDewa Mavinga lo obengudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebe bekholisa amalungelo abo lawo asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo njengabo United njengabo United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bala ama incwadi eziningi kakhulu kankathela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengacini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke
isikhulumeni sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa nguMavinga
lizakhumbula uDewa Mavinga njengeqhawe ngoba ube ngumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke ube ngumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba engelafeva njalo ube ngumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu ngakho elizwe leZimbabwe lilahlekelo kakhulu
uMavinga owasebenzela kuhlanganiso Human Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo awaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa uchiye umkakhe uFiona labantwana abane ngimele iStudio 7 ngumlondolozi Ndlovu
weze emaphandleni namhla zisenkabazwe uhlelo lwezemaphandleni u-Ezra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla ngurhulumente
gogo ayijambambo ule 94 years ulapha utenfela evungu uhamba njani kanti gogo impilo ikhanya inzima uthi inzima uhamba njani la
inzima sibi kakhulu asiphiwa kudla ukudla uphiwa kunya abezayo
uphiwa bezana kusenziwa ngubani lo
kusenziwa ngoye umbusi nangakhombeni ngibona labo abasiphu abapha abantu ukudla
bathi uphile ngani wena
hayi bathi
bakwazi ukuthi asowezana
sukela kusetele umunyanga ngokalo azange ngiholiwe kuze kubela lapo
nxa bekhuluma nabo bathini uyababona ukhulume labo
yabangithi kuyabhaliswa wabhaliswa belamnithizasafuna
unga kuyini wena uvele uyiphi iphathi
mdc
ukuyemdc wasukela kudala kuyemdc
mdc
ngo-99 watsho wayingeni abantu bezano benitsho gogo ngibuye nomuntu wezano yedwa ngicela ube lapha ndoda ugogo nawo unukuzana nxa ubona umuntu omdala ongakale imncitshi ukudla uthini
lapha kule system embi politics abayandaba lezalukazi amaxhego ugogo over age basebenzisa ipolitics abalanda abazali abasizalayo abenifika abantu abadala abasidabulayo lungu MDC lungwali party bantu abusebenzi khonokho yibo sidabula abasizalayo la abazali bethu akula politics phakathi ekudleni mina ngiholi ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 kapasweni zethu kunceda ngani khona
alikukhulumisile emhlangano wenweni
siyakukhomba
owabekwenza kwabe kuyini kwangasoyilini abantu bezana
ngabantu bezana ipolitics abantu bezana straight direct ngabezana
ngangithabisa ukuthi wena uwezana ukhulu mqinisele ngayo
ye ngabezana straight abafundi babantu bathi bengabazali babo abantu besempili labo abasizalayo isizukulwane kodwa siye izandla ame MTC MTC kodwa ebe basidabula igogo lapha silapha thina singabo lapha
abagogo longubizile uyangibone lapha wena uyangibona gogo
yangibona kakhulu kabi sini
uyangakutshela ukuthi ugogo uyadibeka liyakaliwa kudla iwelfare
uyangisho so na welfare kayihole
so nxa ubatshile abanye bakho bathini
bathi bangabi MTC babangitsho bathi ngabi MTC why bangabezina why kodwa ebe basidabulayo abasizanayo bengabazali okhoko ogogo Nana 35 years, 45 years. But you hold everything. Everything. No, hold you. That's what you look at the night. I
don't know what you win, then. What do you want to support any cat?
You have to pay a single cat. We are forced with a support.
What do you mean by the phone look?
I don't fool.
Who will mean the phone look when you want to have a cannabis cabinet? Go by local with the milk to the moon. Come
soon.
Who's the answer? I'm a giant.
I don't study. Now I'm pure. What do you want?
Lapha sizwe uEzra Jesus Panda ekhuluma logogo uAijambambo ohlala enkabazwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sikhuluma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sisangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngotilo United Nations olubona ngelungelo loluntu selihlolisisa ukubulawa kwabantu libutho le-73 kule Ethiopia. Kubikwa uba ibutho libulala abantu bahlana ngesikhathi kudinga amaluchacha. Uhulumende laye uthi amaluchacha yiwo abulala abantu abaningi endaweni le. Abantu abaningi bathengisene emgwaqweni namuhla esigodlweni sakule Sudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lemoto elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdalla Hamdok. Bathi owavunyelwana u-Hamdok lebutho ayisikho abakususela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Joseph Biden izolo wethekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala u-Nelia wafela engozini yomgwaqo lomntanakhe u-Naomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa ukuba amele iDelaware ejele lesenate. Abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamthiya esiqibeni. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Lokhu isikhathi sezamasiko. Namhla silobaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa ngomkhuba wokuchinza.
Baba uDube, isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwethwama noma ukwethwama. Ukwethwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabezi zulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwethwama wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili. Okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili. Esakuqala ke kulemkhuba eyayisenzwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenziwa imkhuba engeke ngize ngiyiqambe kodwa eminye ngiyayazi. Angiyiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhokela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiqinya inkunzi lana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga sikhali. Yikho okwakubizwa kuthiwa yikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyabe kukhiwe emasimini okukholwa ukuthi sekuvuthiwe. Lokho kwakusenziwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiziphelele izinsuku zazo ngethemba abazo ngizwa abalaleli ukuthi lapha ngizama ukukhuluma isintu bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalaleli bazangizwa ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa babe hamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke behamba bequnta ke lokho okucaba ukucatha ngalokho sekuvuthiwe hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona le komkhulu
ayike singagqiba khona lapho babangwenya
ngaso kufika khona lo komkhulu kwinkosi yona eyayizanikeza kwenza isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini adla soku izilimo eziyabe sezivuthiwe kwakungavunyelwa nempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku officializer ngolimi lesimanje kwakufanele inkosi iqale ku officialize kukhona ke imithandana eyisenziwa khona lapho kuze lelo siko phela libe isiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubonge nomvele inqanga ukuthi ukwazela ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla kwakuthi ke nxa ubuchinswa khona lapho abantu bazobe sebetheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betheba nje amalungu omzima wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela ikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokukudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuntu
aye wona mhlasuma lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu usuku zonke besiqoqa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
Sengana masiko senzi umandla lo baba mkhulu babe lobola
sise sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele inkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
Nisabala ku Isaiah chapter 9 iverse ka 6 ngokuba sizalelwe umntwana siphiwa indodana umbuso uzakuba semahlombe akhe negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise ongunaphakade inkosi yokuthula ngiyabona ukuthi kuleviki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga silibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu ilanga leKhisimusi leChristmas kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane okokuqala siyahlangana naye lapho Isaiah esithi yena sizokuzalela umntwana sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabo phezu kwamahlombe akhe kutshoni lokhu okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina abantu ngenxa yokuthi sasesehlukanisiwe laye uNkulunkulu simele njalo sibe ngabantu abazakuba ngaphansi kolaka lwakhe kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadlakala ukuba abantu basindiswe wadinga yonke into ingilosi kumbe singathi abantu amaprofitha wonke kwakungeke kwenzakala kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo Ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana, uNkulunkulu wabuya engumntwana, wazalwa engumntwana, engumuntu enjengathi, esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe yingxenye yethu, ukwenzela ukuthi nxa esifindisa kungathiwa hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi, kodwa wamelana lesono, wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi, engumuntu wenyama njengathi. Ukuzala kwakhe yena uJesu kwayevele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lo muntu ongubaba, wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana. U-Adamu wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono, kodwa u-Adamu wesibili owayenguJesu Kristu wasinqoba kisono esiphambanweni. Ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe, wasenzela waphawula-ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu, esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nanzi indaba ezinhle okwesithathu ebengifuna ukukugcizelela. Yonke emini imibuso izokuphela, kumbe kungabe kungamakhosi, kumbe kungabe kungama-president, kumbe kungabe kungabo-queen labo-king, kuyaphela konke kuyothabalala. Kodwa umbuso wakhe ongaphezu kwamahlombe akuJesu kawusozuphele, ukhona kuze kube naphakade. Mlaleli wami, ngifuna ucabange ngalindlela. Sikholisa silungisele iKhisimusi, asithokozelele nini ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa, ezosikhulula esonweni.
Kuyiphethe mfundisi.
Sasithandaze nini? Baba, ngegama likaJesu siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosifindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni. Baba, sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu, uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu, asikhulule esonweni. Ngegama likaJesu ngiyathandaza.
Lolobe kulohlelo vuselela umoya sinomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Uhlelo lwabatsha ake sizwe ukezwa uThisa Sibanda exoxa losakhulayo ohlala eLower Gqweru.
Justin Jabavu, wenzani laba mnumzana Jabavu? Mina ngizwa ngokugebha nje, ngiphila ngokugebha ndodayo. Yikuwumphisa ugebhani phela igolide ulithengize ngami, ulithengize emayini ezimayini ezibiza ebantwini abathengayo.
Hayi, umayini
isamruk mayini kwendisa kona.
Kunjani kodwa umzimu okhonisana nabo lapha le?
Umzimu osihlana khona kubanjilwa akuphileke ekugebheni lapho, ngoba emamayini wendawo la maprize angikhona egolide sicinisekelwa ngamabhondi, izinto azathengi ngamabhondi.
Libanjelwa njani ngasilibanjela?
Kunje kuthengwa ngamabhondi. Kuthengwa ngeyusa igold ngeyusa yi 50 something 52, but we find ukuthi ona bonebe mayini wangkhona bathenga amata babe kufanele ukuthi bakuthenge nama 20 something befake ibhondi xa surate, ngoba hayi into zangkhona zinzima.
Wena ule mmuli?
Imbuli lakhe.
Ubaphilisa njani?
Hayi, kuncengisa Jisa, akulo ukwenzayo kuncengisa.
Uncengisa ubamba bamba lapha nalapha.
Ye, lapha lapha
kuthiwa kugcwele, kathi siyalibona bagcwele lapho ugreja liyenza njani alilwi kuthiwa lalimazana.
Hayi, akungokulwa kathi sakukho. Hayi, kathi sakulwa kulo.
Azaba kutshaywe?
Hayi, hayi, akaze njalo. Akaze njalo.
Kodwa kungani kungoba bakuphela bagemela?
Kuhlangene nabo omama bakhona bagipha. Zindawo ezijiniwe kulamo indawo egibha omama, but ngihlangane nabo baba futhi njalo.
Lapha lizwe u-Ezra Thisa Sibanda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala eLower Gqweru. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19. Odabuka eZimbabwe ohlala kulesi South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, wona ivalelisayo uMkhethi Dube.